So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 8 kumpandula 2020 ngontungamili nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
umuntu engasebenza laye kakhulu kuma by elections lapha ekuswelakaleni kuka councilor owe extension
obe ngumeli wekuwatsana edale leparlamente njalo eyisiphathamandla seMDC alliance unkosikazi Miriam Mushayi Kaseko. Kubhubhe njalo ababili ngomkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo, kwathi abangamakhulu phose amabili 182 babanjwa lumkhuhlane. Iqula likamongameli wele South Africa likhangelelwe ukufika eZimbabwe namuhla ukuze khulumisana lamabandla ezombusazwe kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ngokuhluphayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu ababili ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo. Lokhu kukhweze inani labantu asebedliwe yilumkhuhlane laya kumakhulu amabili aletshumi 210. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi ababili laba ngabakobulawayo. Ababanjela umkhuhlane izolo njalo bangamakhulu phose amabili 182 okukhubhule inani lasebetholakale belesifo lesi selokhu saqhamukayo laya kunkulungwane eziyisikhombisa ezilamakhulu phose amathathu 7298. Inani lasebephephile lalo likhwele ngabantu abangamatshumi ayisishiyangalombili lambili 82 laya ku-5455. Lokhu kutsho ukuthi abalokhu begula bayinkulungwane eyodwa elamakhulu ayisithupha lamatshumi amathathu lantathu 1633. Umeli wekuwatsana edale leparlamente njalo elilunga leMDC alliance unkosikazi Miriam Mushayi Kaseko. Umushayi obelilunga leNational Standing Committee yalelibandla ubhubhe izolo ntambama. Umushayi ubikwa eke waqaleka ngeviki edluleyo. Kumbiko eliwethule enkundleni ye-Twitter, ibandla le-MDC Alliance lithe lidanile kakhulu ngokutshona kwakhe njalo lithe lilahlekelwe liqhawe ebelisebenza nzima. Siqoxe lomeli we-Southerton edale leparlamente laye olilunga le-MDC Alliance umnumzana Peter Moyo.
Mnumzana sonke sikhathele ngoba kusethusile kakhulu ukuthi kathi kuhamba njani. Umuntu engasebenza laye kakhulu kuma by elections lapha ekuswelakaleni kuka councilor owe extension uMasunda basebenza laye kakhulu engumuntu ozimiseleyo, umuntu ongelankhani kungenani ukuthi waye national member kodwa wayezehlisa esenza ukuthi umsebenzi uhambe kahle. So yikulahlekelwa okukhulu kakhulu.
Lingaba lolwazi yini lokuthi udliwe yini ubegula kuhambe njani?
Okwakhathesi abantu basaphonga ukukhuluma nje besithi kuthiwa khona uwile uthe sewile wase sokukhanya ukuthi ama-doctors bathi ule cancer njalo wasetshona kodwa ke ha kungaba ngumkhuhlwane bani ngaze ibe yi-cancer i-cancer enjani leyo iphonga ukuthatha umuntu silibele nje kangaka engazange atshengise ukuthi khona uyagula kumbe kunjani hhayi umuntu ozihambelayo nje
umshayi ungamchaza uthi ube ngumuntu onjani ubesebenza njani labantu njengelunga ledale lephalamende njalo belisebenza njani laye kubandla
umshayi ngumuntu kade eziyehlisa kakhulu ngumuntu akadengelandaba lo muntu nxa likhuluma ngumuntu wayelalela ukhuluma lokho okukhulumayo liphendulana kuhle kuhle engumuntu ohlala ezihlekela nje nxa efaka ama-contributions akhe kuphalamenti ngumuntu wayekhuluma into elengqondo ngazo umkhangele ezikhulumela so ngumuntu owaye right kakhulu okuthi siyeza ubuhlungu mnumzana ukuthi kanti kuyini sibili sibili umuntu onjengomshayi ukuthi khona athathwe ngendlela enje kusizwe ubuhlungu obukhulu kakhulu
umnumzana Peter Moyo ungumeli weSouthaton edale lephalamende njalo ulilunga leMDC Alliance sixoxela eseHarare Iqula likamongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa likhangelelwe ukufika eZimbabwe namuhla lilanda ukuze khulumisana labamabandla ezombusazwe kanye labenhlanganiso ezizimeleyo ngokuhluphayo elizweni lokuthi kungalungisiswa njani. Umsakazo we-SABC ubika ukuba amalunga equla leli agoqela iziphathamandla zebandla elibusayo ele-ANC umnumzana Tony Yengeni, umnumzana Ace Mahashule lonkosazana Lindiwe Zulu, yena owaphatheka kunkulumo ezathela uhulumende wenkazatho phakathi kweZANU-PF le-MDC ngo-2009. Iqula leli lizakhulumisana leZANU-PF lamabandla aphikisayo kanye lenhlanganiso zikaZulu ngodaba lokwephulwa kwamalungelo okubikwa kusenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lezinye inkinga ezigoqela ukubhidlika komnotho ngenjongo yokudinga isisombululo. Kepha uhulumende kaMnangagwa uqina ngokuthi akulahlupho eZimbabwe.
Yebo 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 mthokozo omuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe three connection lapho sixoxa khona ngegciwane le-COVID-19 eselibambe abantu abedlula inkulungwane eziyisikhombisa eZimbabwe. Sikhangela njalo udaba lwezikolo zona ezivulwa ngevikezayo mhlaka 14 Mpandula. Mthokozo omuhle ungakhuthwa yilolu hlelo lilami uMaigobe ngo-8 ntambama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usechothoze ukubulawa kwesotsha eChivu ngomgqibelo ngabasolwa ababili abadutshulwe ngamapholisa lamasotsha labo bafa ngesonto. Ababili laba babikwa betholakale belemibhobho egoqela emibili ababeyithathele amasotsha lawa ngemva kokuwahlasela. Embikweni awethu leyizolo umongameli Mnangagwa uthe uhulumende wakhe kasoze avumele ukuhlaselwa kwabezomvikela. Wengeze wathi abenza ubudlwangudlwangu obunje bazajeziswa kabuhlungu. Isocha elafayo ngumnumzana Lawrence Mupanganyama njalo elalimalayo elilokelela liso esibhedlela ngumnumzana Peter Shirevo. Amabizo abasolwa wona akakaziwa. Usthandekile Mhlanga we Studio 7 uxoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Vekezela Maduma Fuzwayo.
Umbiko kaMongameli uyasethusa kakhulu. Yebo naye kwenzakele konke lokho okwenzakeleyo. Kodwa ukuthi uma uMongameli aphume esesethusela abantu kangaka esesenza enika amasotsha amandla ukuthi umuntu ongani uyabasondelela ngathi uyathini dubula libulale. I think ikuzanika ipresidence erongo kakhulu emasotshenethu. Sebezaba lamandla ongamelanga babe lawo and bazayihluleka ukuba controller. Akulunganga sibili khona lokho ukuthi ilizwe siliphathe ngendlela enje sikhulula amasotsha ethu ukuthi anytime nje bengacabanga kabadubule and badubulele ukubulala bangadubula ukuthi kumbe kuthwane. So I think umbiko kaMongameli mina ngibona ngani kawuhlali kuhle njengoba ilizwe lingani izinto zima zonzo zinje kuthi ngawubhula bhulile umlilo wawubamba ngendlela engcono kulaleni ngoba amazwi afanayo futhi akhulunywe ngu-Opa Mthinguri uminister we-defense. So kunika amasotha amandla ayisabekayo ukuthi benze izinto ngendlela abacabanga ngayo nje.
Njengomuntu olwela amalungelo oluntu ubone ngani besebephelelwe yini abakade bebadinga kumbe bekuleyinye yinye indlela yokubabopha bengabulawa.
Ngazo zonke indlela ezivumayo bekungaba kuhle kakhulu ukuthi nga whether izigangi lezi zibanjwe ziphila. Nxa sibala abantu laba bebephethe ama AK angu-2 akade le 30 rounds zenhlamvu belandwa ngamasotsha amaningi lamapolisi amaningi bebezadubula beze befike kustage sokuthi bazaphelelwa zenhlamvu nxa ukuthi bebesesabile bese bebagombolozela nje bebabambe ngezandla bebathathe bephila baye umedale indaba yabo bayikhulume baphendule sizwisise. Khathesi ungakhala sesisele sile gap yokuthi kunganithwa ama serial number embobho ekhithiweyo ebanjwe abantu laba sebedutshiliwe. Lama serial number embobho okuthiwa yathathwa echivu akusahambelani. So kuzasishiya kusile mbuzo ukuthi pho eminye leyi inga laba abantu laba bazathini njengoba sebefile bebevele bejongeni bekuyini okubenza ukuthi beze be-athakhana lamasotsha bethatha izikhali. So impendulo zonke lezi kazisekho. Abantu laba kumele bebanjwe ngezandla beyithoniswa emthethwandaba. Indaba yabizwakala bevele besuka ngaphi besenzani besithi bayenzani. Amanye ama-critics atsho ukuthi indlela abantu laba abalimele ngayo abathawe ngayo kukhomba ukuthi ingxenye bafese bebanjiwe. Asisela qiniso lakho antiyabona konke khona lokhu. So ngaba babambe bephila ngaba yenza into zabalula.
Umnumzana Vekezela Maduma Fuzwayo ucubungula ezombusazwe ubexoxa loSthandekile Mhlanga we Studio 7. Inhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association isikhuthaze uhulumende wakuleli ukuthi akhulumisane lowe South Africa kuvulwe imincele ukuze abaphila ngokuthengisa benelise ukuyawota abakuthengisayo kwele South Africa. Isiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Michael Mhlahla Ntiweni uthi ukuvalwa kwemincele ngenxa ye-COVID-19 kufake abaphila ngokuthengisa esimeni esibi. Uthi abanye babo sebaze badla le mali yamabhizimusi.
Sithi uhulumende weZimbabwe sokungathawa engavula umngcele sike sabhala incwadi sayihambisa ku-ministry ngokugatsha olubonwa ngomnyango wezangaphakathi yabathi i-Home Affairs le-Cultural Heritage. Sithi uhulumende weZimbabwe kakhangelisise udaba lokuthi umngcele ivulwe ebonisana ndawonye lohulumende eMzantsi Afrika khonapha ukuthi kube le mzamo yokuthi abantu abathengisayo bathole ithuba lokuthi bayithenga impahla kuvulwe izitolo ezilungile. elungiselwe ukuthi abantu bathenge baphenduke njalo futhi kube phiwe imigomo aphetshana ukuthi bebechapha umngcele bayithenga baphenduke futhi kanjalo belandela izinqumo zezibekiweyo inhlanganiso ezempila kahle umnyaka umhlabeni onke jikelele iWorld Health Organization kube lokuthi kusetshenziswane phakathi kwabakhangele ngomnyango wezangaphakathi okuleli laseNingizimu Afrika ukuthi abantu abachapha umngcele bakhangele ukuthi bayalandela izinqumo ezibekiwe kuzibanga bemedikisa umkhuhlane we-COVID-19 ngoba sibonile abantu bephuma lapha ebulenjini begonjezele ngamasotsha akwele eMzantsi Afrika bekhala ngokuthi ukudla kuyadula elizweni, imithi iyadula njalo futhi kwezindawo kayikho, kodwa kungcono baqume bangene iganga bayethenga kwele South Africa. Sibonile omama bezikhulumela ngemilomo yabo besithi bona kungcono baqume begula benjalo, but-ke ingozi ukuthi basebengazifaka engozini zokuthi babanjwe iganyavu bathathele impahla kumbe balimale kakhulukazi futhi baphinde kwengeze amathuba omkhuhlane lo memetheke ngoba nxa bengena kula muntu abakhangelayo bahlolayo ukuthi balayo kumbe balawo.
Ngesikhathi uhulumende egethisa kuziqondiso zokulwisana lokumemetheka kwalomkhuhlane isezwa esithi abantu abazisebenzayo ababhalisa kuye yibo abazavunyelwa ukuthi babuyele emsebenzini bavule amabhizimusi abo. Yebo, bakhona yini abangamalunga eno asebevulile?
Ye, abanye sebabuyela endaweni zokuthengisela, kodwa ke sisazi ukuthi abathengisayo lapha abethengisela khona abanye kwathiwa basuke bayethengisela kwezinye izindawo ezithize ngoba sokuvala bathengisela khona. Ngokunjalo ke abanye balokhu bemelele ukuthi uhulumende wesabelo avule indawo zokuthengisela lezo azithembisileyo. Sike sizwa kumaviki aphelileyo ukuthi kwavulwa indawo ngicabanga ukuthi ezimbili, kodwa ke siyakhuthaza ukuthi ngakuyaphanga sabasheshe bavule lezo ndawo abantu basebenze. Yikho ke okunganiki kunzima nxa sikhuluma nje ekunje.
Umnumzana Michael Mhlahla Ntiweni ngoyinhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngesicelo salinhlanganiso. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeNew Zimbabwe ithi osanda kususwa esikhundleni sikameya weHarare umnumzana Herbert Gomba labanye abahlanu ekade bengamakhansila asuswe labo sebekweze amaphepha enkantolo bephikisa ukuxotshiswa kwabo ezikhundleni lezi libandla leMDCT. Ugomba labanye bakhe ngabebandla leMDC Alliance. Inkundla yesayithi yona ithi sokuqhamuke ukufuthelana phakathi kwezakhamizi zeinsiza lenkokheli yakuleyo ndawo phezu kokuvunyelwa kwamaChina ukugebha igolide kumfula uyinsiza lo uMzingwane. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Njani basakazi be-Studio 7 lonke khona ngapha ngaseMelika? Hhayi, thina siyasaphila sincenga enkosini. Hhayi, siyezwa sile kuthiwa izikolo sezivuze zivulwe. Ye, izikolo zona zivuze zivulwe ngoba abantwana bona lapha ekhaya sebesenza into ezingabafanelanga, bayabonakala engqondweni, abanye ngabazithwalayo kusaqondakali sibili. Kodwa ke singazi lapho into esesabayo i-COVID-19 ukuthi bazayitreat-a njani ezikolo la. Kuzima lonyaka nendlala. Ezifuyo ziyaphela, sazi besithembele ukuthi uNkulunkulu uma engaphangisa linetha izulu la ingcebe kungaphepha okunye kube nganena. Sizoyala standards enkosini ngoba yiyo yazi. Hayi, ngibulise ke bonke abangaziyo ku-8 nithi livuka njani liziphathe abantu bakithi. Ikoroni yabulala, singayeyisi.
Ngingelele njalo ngiyalivukisa kumsakazi lonke. Ngithi inkosi mayibe lani. Sincenge nini kuNkulunkulu sivikane la umkhuhlano lalo weCorona. Ngingelele izihlobo bonke labangane abasezindaweni ezithiyeneyo. Ngingelele ugogo uMandlela osenyathi. Ngingelele lo Ellis. Ngingelele lo Melane Ncube ohlala kuVillage Folder. Kanye lo mntana wakhe uDile.
Kanjani uma Studio 7? Siyabonga inhlelo zenzayo. Mina umbuzo wami yilo engilawo. Athi bona i-government yeZimbabwe ama-service avantu yodwa abantu abakhona yini elizweni. Ngoba khanya yabo abakhangelwayo kuphela.
Hey, kuhlungu kakhulu ngegrawund enxa ikhunywa kanjalo. Umama uthi kumbuza agcolise ephalamende kumbuza agcolisa ngaphi. Babuye ezogcolisa ebantwini. Babuye ezogcolisa ebantwini. Kati zukane qalisa khona kwantu wahamba ethumela isipota sihamba sikhuluma sithi curfew. Wakhipha amasotsha wonke ezobulala abantu. Namhlanje zakuyagcolisa khona ephalamende abegcolisa ubani. Bahambe ngezindawo ngezindawo njengokubekwa kwakhe amasotsha la ahamba ayabeka. Nanguye awukhomanda wangukhona omkhulu wakhona. Naye kabuye kabuye yena ezogcolisa abantu ekhangene nabantu. Ekokhuluma ukuthi nika nabantu mathambo la agebhayo. Uyabusa amazwi umuntu wakho ukuthi udlala ngabantu lokhu. Abuye ehambe ngezindawo ngezindawo. Kambe ezefika nalapho engikhulumela khona kubonale kutawile emgodi. Abantu bagqitshele emgodi. Bedutshula bedutshula phakathi emgodi ekutawule kosikene. Ake hambe zonke izindawo zonke lezo kungapheleli ukuthi ephalamente kumbe ngayixolisa. Yabe ixolisani iphalamente empini kunoku.
Injani balaleli Studio 7. Mhlaba wonke eZimbabwe, South Africa, Botswana, Namibia, Zambia, all over the world. Kulento engihlupha kakhulu la. Uyabona umbuso kamnangakho, indlela oyenza khona, ayisikho. Kathesi indaba le eyabelungu, bekufanele ukuthi abelungu mabebuya. Babuye bezophiwa umhlaba, benikwe umhlaba mhlawumbe nabantu bendawo zonalezo. Njengathi siyimathibeleni. Kufanele sibe legunya lokuphakathi umhlabathu. Sibona ukuthi bayasincedisa laphana kungancediswa ngathi. Ngoba kulamanye amapulazi ozathola ukuthi uZulu ufuna ukuthi amapulazi lawo inkomo zabo zidle lawo, imfuyo zithole amadleke. So kuba ukuthatha umhlaba nje wabuwabo unika lona lalona lalona ayiphawa ngamandla olawo ungupresident. Ukumbuza mkuva lawo amehlo kumbe istrategy esinye nje abuya laso from nowhere. Lokho ayisikho. Thina umhlabathi lona ngowethu, ngowabantwana, ngowabazali, ngowezizukulwane ezizayo. So akufananga nje sibu abuse. La madoda ngendlela ababusa ngakhona umnanka wagwali khulu yakhe. Yeah, it's not good. Kodwa kule ndaba esasalele emuva yegugula wonke. Okufanele ilungiswe. Especially kithi emaphisa kubokhezi le etshelanyemba abantu balimayo. Babulawa kabuhlungu umbuso lowo. But bengakhohlwa la abadala ukuthi sibayakhula and i-generation ngokuza kwayemuva. Ma izinto zingalungiswa uzaba luhlupho ngokuya kwesikhathi. Lo Jenny futhi wangujeni ujeni ujeni wakhona lo Jenny Williamsburg. Lo mlungu lo osebulawayo lo okuxhamandisa indeni. Engabe uyenza le nto yakhe ufuna ukugebha amangcwabe. Kame kabayekele ukuhamba phambili ezintweni ezizabahlupha kusasa. Asokwabo wayevele engathi ma ukuthi ulwela amalungelo abantu wayevele engathi Mordekhayi lokhu ngomtshelanyemba case.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ele Saudi Arabia seligwebe abantu abayisishiyangalombili ababikwa babulala intatheli zindaba umnumzana Jamal Khashoggi ngo-2018. Abantu laba bazaphika okweminyaka ephakathi kweyisikhombisa kusiya kwengamachumi amabili. Inkantolo yakwele Bilitane izolo iyale ukwamukela isicelo sikamnumzana Julian Assange esokuthi kudluliselwe phambili ukuhluzwa kwesicelo seMelika, iyona ethi kumele aboche ahanjiswe kulelo lizwe ukuyabhekana lamacala awetheswayo awukuveza lokuchaya imfihlo kahulumende ngaphandle komthetho. Siziqhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Kuya kusiba kubi ukufuthelana phakathi kwabasekeli bakamongameli Donald Trump labasekeli bomkhankaso weBlack Lives Matter. Wona ochothoza ukubulawa mahlayana kwabantu abansundu ngamapholisa amhlophe. Lokhu kwenzakala kakhulu nxa elinye icele lithe laba lombuthano kungaba yimihlangano yokukhankasela uTrump kumbe ukutshengisela kwabeBlack Lives Matter. Ngeviki edluleyo kube lodlakela olubi edolobheni leKenosha eWisconsin kulandela ukudutshulwa konsundu umnumzana Jacob Blake yena ologela liswe esibhedlela. Ngomgqibelo eTexas lakho kulomsekeli kamongameli Trump onqindanelo weBlack Lives Matter kwagcina kungenela amapholisa. Sixoxele sizalwane seZimbabwe ebesikhona kusenzakala lokhu umnumzana Gary Twala Jackson.
Sibonile abantu bezondile kakhulu bafuthelana. Bekuyindlela abasekeli bakamnumzana Donald Trump abenza ngayo. Kuhle ukuthi singabantu sivumelane ukuthi singavumelani. Let us agree to disagree. Angisho nxa singaboni ngeso linye kakusho ukuthi sesiyizitha. Ngakho laba abalandela uTrump bebeqondane labanye abathi hayi umnumzana uTrump thina kasivumelani lendlela ayenza ngayo kumbe indlela acabanga ngayo, kodwa lokho abazange bakuvuma, babona kungcono ukuthi kugoqa inqindi bese kutshova isibhakela, okuyinto engalunganga njengoba sibonile laphana imfanekiso yompikitsha ekade khona. Akuzange kwangijabulisa mina ukuthi bafuna ukufithizela abantu to impose their understanding kumbe indlela abafila ngayo kwabanye abantu, okuyinto engalunganga. Ingaphi manje democracy khona lapho?
Lo elalimlwela owayebotshiwe oweBlack Lives Matter wagcina ngani?
Okwenzakalayo ngemva kokubotshwa komnumzane weBlack Lives Matter sasikhona njengoba lasibona. Akuzange kwasiphatha kahle njalo sakhuluma phambi kwabo, sawabuza lawo amapholisa njengoba labona ukuthi kule ngxabangxoze ekhona, kule ngxabano ekhona lapha abantu bayalwa, wena ufike ubona abantu besilwa njengomphathi mthetho, ubusuthatha umuntu oyedwa ubusumethesa icala lokuthi ngiyoqala sindo. Sawala lokho sathi bakwenza kanjani ngoba bebengekho, indaba bengalaleli ukuthi kwenze njani, kuqale njani. Ngakho kwaqhubeka sabatshela ukuthi silabo ubufakazi bokuthi lo mnumzana akasuye oqala ukuthi inqindi noma sebembophile, kodwa ngemva kwesikhatshana baya bamkhulula lwana umnumzana engumlandeli kaTrump. Sabona sebembiza sebekhuluma ngoba sathi ukuthi kabizwe nxa kubotshwa lo laye kaboshe, kodwa bambiza akazange afakwe izankosi. Sabona bembizela eceleni bakhuluma laye ngokuhlonipha, inhlonipho engazange yanikezwa lo omunye abamfaka izankosi. Kodwa hayi, sajabula simbona sekhululwa ngoba sasikhathazekile ngendlela aphathwa ngayo, kodwa hayi, wakhululwa.
Umnumzana Gary Twala Jackson yisizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Ukuziphetha ke ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. obe ngumeli wekuwatsana edale leparlamente njalo eyisiphathamandla se-MDC Alliance unkosikazi Miriam Mushayi Kaseko. Kubhubhe njalo ababili ngomkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo, kwathi abangamakhulu phose amabili 182 babanjwa lumkhuhlane. Iqula likamongameli wakwele South Africa likhangelelwe ukufika eZimbabwe namuhla ukuze khulumisana lamabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo ngokuhluphayo elizweni. Kwanele Mtwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Olivalelisayo unguNtungameli Nkomo.